abantu balelungelo dadewethu ukuthi nxa sebebona inhlanganiso le ingabancedisa ukuthi kube lempumela yezifiso zabo kundlela ilizwe leli elibuswa ngakhona, bakubona sokukuhle ukuthi baye kwelinye icele balalele ilungelo. Okusho ukuthi lokho kuveza ubuhle esingabe sikho khona ukuthi kasibambe bantu ngamandla owayebe ufuna ukuthiya ukhululekile ukuthi achiye. Okunye kubuya ukuthi kube sekuthini khona indlela esincenga ngayo abantu, esikhombisa ngayo abantu ukuthi bajoyine inhlanganiso. Kwesikhathi bese siwa sibenyula kakhulu ezikhundleni, abantu labana bengazange bajiye kakhulu ezikhundleni zangaphansi laku-ground, ku-grassroots membership elokuzeziphathi bengakajayelani nabantu. Yiwo kwesikhathi basuke babe lokudana kakhulu ukuthi mhlawumbe into ababecabangela ukuthi bazayiba yiyo yona ingasabi yiyo yona. Kumbe ngeke kungena embusweni njengoba sikhuluma siphuma kuma-elections ngo-2013 khonokhwana mina ngibona ngase okunye kuphathelana nakhwana ukuthi abantu kabasafikanga. Aluba sasingena embusweni kambona ukuthi kwala abantu abashiya ngalesi khathi ngaba bayaphuma labo bantu.
Kungabe kulokulwisana na ngezikhundla kumbe indlela ibandla lakho eliphethwe ngayo sikhangela lokuthi selizamanyana labanye abe-renewal?
Angikwazi ukuthi kulokulwisana kulokulwela izikhundla njengoba ngisho ukuthi abantu bashiya ngoba mhlawumbe inhlanganiso kayisakhethwana yangenela okungena embusweni. Kodwa ukulwela izikhundla kangikwazi ukuthi kukhona kangaze ngikubone. Into engaba ngitsho yukuthi thina izikhundla kade sinika abantu sipha abantu mhlawumbe ngokucabanga ukuthi abantu balokuzimisela, kodwa sokusobala ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yabe engazimiselanga. Nokuthi kwesinye isikhathi indlela esiyabe siphathana ngayo enhlanganisweni abanye kusuka kubakhube. Yikho mhlawumbe kungaba yisifundo kithi thina ukuthi kuye sikukhalise kahle kahle ukuthi sibumba njani inhlanganiso sethu, kusihlakaniphise ukuze sibumbe inhlanganiso engaba elohlonzi kakhulu ukwenza lokho esikho khona kathesa. Kumele ukuthi kube yinto elula kakhulu ukuthi sigcwalise lezi zikhundla ezingabe zikhona, ngoba nazo ukuthi izikhundla eziphezulu enhlanganisweni zilithwala abantu baningi ngaphansi.